akukaqondakali ukuthi amabutho la athunywe ngumongameli kumbe athunywe ngabanye. Nxa la mabutho ethunywe ngumongameli kusho ukuthi kulesitha asibonileyo asesabayo esenze ukuthi athi mabutho phumani lapho esihleli khona lingene emgwaqweni lingene ehlathini libheke isitha esinjengalesi lalesi. Nxa kuyikuthi asuye umongameli ngomunye umuntu kusho ukuthi ayisona isihlalo sikamongameli sesivelelwe. Sekhona omunye oselamandla okukhupha amabutho emgodini awafake emphakathini ngoba amabutho ahlala emgodini. So kungaba ngesandla sokunxele kube isandla sokudla kulesimanga esikhona umphakathi ongasaziyo. Ngakho uqinisekile ukuthi abantu kumele baphakamise amehlo bazibuze ukuthi kwenzakeleni. Leyo nkulumo yomkhulumeli wamabutho othi into eyenzakala nsuku zonke asiyibekeni eceleni ngoba ngabe kwenzakala nsuku zonke ngabe lana lizange laba lo mbuzo. Akwenzakali nsuku zonke ukuthi amabutho angene emphakathini.
Yebo, sizwa kuthiwa kulokudonselana kubandla lezanu-PF omnankagwa labochiwenga, kodwa kungaba sokufike kulelo zinga yini elokuthi kungangenela ibutho?
Umhlola lo sesake sawubona kulelo, sesake sawubona kwamanye amazwe. Ungakhangela u-2016, ukhangele u-2017, kwaqala ngamarali kwaba le nkulumo ezinzima, kwaba lama-press conference, amabutho esekhuluma lomphakathi, kwaba lezinye izimangamanga ezithile. Ngakho ungabona amatanka lawana inganunu sesihambe emgwaqweni okuhamba khona izimota zabantu nsuku zonke. Kukhona umhlola okhona, kungabe kuyathuselwana, kodwa ayibutho alikaze lathatha inganunu langena emgwaqweni kungela mhlola. Nxa besiye trade fair kumbe ku-agricultural show besiyabonisa izikhali, izikhali ziyathwalwa ebekwa lapho eziyakhona, kazihambi ngamaviri aso. Njalo nxa amabutho evivinywa efundiswa afundiselwa kwezinye indawo emapulazini khatshana lomphakathi, umphakathi ungaboni ukuthi kwenziwayo.